Yebo, sekuzwakele ukuthi kulabantu abagula umkhuhlane, abanye abacabangela ukuthi ungaba yimalaria. Kodwa-ke ngokwazi kwethu thina abanye, lapho okuqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubo Nkwali, eBuvuma, khona ngale ema-South, endaweni okuthiwa yiGwanda South, ngendawo eyaziwa njengendawo nje eyisiqinti esithize minyaka yonke okwakuthutshe khona imalaria. Laphana kusaspreya, kusafafazwa, lezi indawo zazivele zifafazelwa yona leyo iminyane okuthiwa ibangela imalaria, okwenza ukuthi abantu bangahlaliseki ukuthi angithi phela elizweni kulalo umkhuhlane okuthiwa yi-corona virus, okuthiwa ulezibonelo ezifana lezayo imalaria uqhuqho. Kodwa iqiniso ukuthi leyo ndawo ngokwazi kwethu indawo evele kuthiwa ilawo umkhuhlane woqhuqho.
Bengaba bebaningi kakhulu yini asebegula imalaria le okuthiwa iqhamukile khona ngapha?
Yebo, bona bakhona esikubona lapha ebulenjini lesikuzwa nxa kukhulunywa, mbona ngathi inani lalabo kuthiwa baphethwe imalaria okwazakalayo bangafika amashumi amahlanu lesificaminembili 58. Kungenzakala-ke ukuthi ngxe abanye basagulela ezindlini bebengakafiki emtholampilo, kodwa inani ebesilizwile ilona lelo lokuthi hayi bakhona nyana nje, besitsho lokuthi lapha lalapha khona ngale kubo Nkwali, kubo Buvuma, inani labantu ngendawo ngendawo bangaka, kodwa inani labo bonke ngokuzo kwami ekugcineni bebengamashumi amahlanu lesithobaminembili njengoba ngisitsho 58.
Bakhona yini abagulayo khona ngapho okuthiwa kule malaria abahambe esibhedlela bayokhangelwa ukubana bengaba bele gcikwane le-coronavirus na, kumbe yiyo imalaria uqobo?
Nxa sisizwa kuthiwa bahambile sibili bayahlolwa ukuthi kambe ngabe bagula uqhuqho lolo olujwayelekileyo kumbe bagula okunye okungayisikho lolo qhuqho, iziphathamandla-ke zempilakahle zithi hayi, laba bantu sibili bakhona kulaba abagulayo bagula uqhuqho, imalaria engathi ilesihlabo. Yebo, kambe engxenye kungaba imalaria ebuya ngamandla, kodwa-ke hhayi, bathi bona imalaria. Sengitsho laba bona abaphathi bezempilakahle khonapha kusiqindi kusigaba seGwanda bathi hayi, lokho-ke imalaria kayisiwo umkhuhlane lo wesatshelwa ngabantu. Izitho njalo-ke iziphathamandla zempilakahle, ngoba nabakhona sibulasabeke balatshwa abagulayo. Siyakubona lapha, siyezwa labavela khona ngale bekhuluma ukuthi hayi, bakhona sibili abantu abagulayo, kodwa owathi eziziphathamandla zithi imalaria.